Endabeni zethu lamhlanje lilo Sithandekile Mhlanga. Iningi labantu elizweni libikwa lisithi liyamthemba uMongameli Robert Mugabe isilinganiso sokungamachumi phose amahlanu ekhulwini 47% labo besithi bazimisele ukumvotela kukhetho lukaMongameli lanxa lungenziwa kusasa. UZulu udlana ingqondo ngokungenzakala nxa uMongameli Robert Mugabe engachiya isikhundla sakhe lamuhla. Uhulumende selaye amankampani emigodi ukuthi ehlise amagetsi abasebenzisayo ngokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini njengendlela yokuwalondoloza. Osomabhizimusi bathi uhulumende kumele elungisise udaba lolu ngokuphangisa. Kulomphathisikolo odabuka eZimbabwe ubhubhele engozini yemota edolobheni le-Indianapolis khonapha eMelika izolo kanye labantwana ababili okugoqela umntanakhe. Umnumzana Norris Ncube obe ngumphathisikolo we-Indianapolis Junior Academy. Uhulumende weZimbabwe ukhuthazwa ukuqakathekisa inhlelo eziphathisa inhlala kahle kaZulu okuphathisa abaswelayo kanye lezokulima lapho ehlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali yakhe yomnyaka ozayo e-2016 budget. Ku-Live Talk lamuhla sikhangela uhlelo lokubeka inotho ezandleni zabensundu olwe-indigenization. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe 4930 lo 15455 shortwave.